ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane leCoronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu.
Sizokuswelakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe nxa sedla ipoison kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuchiya elakusasa lalomdlalo limingapi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane leCoronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leligcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane leCoronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West lejele leKami. Bala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezano PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhotabhota edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezano PF ebalisa umgcini isihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa ichefu ebandleni lezano PF lukhanya soluyinhlala yenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa ijefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa ijefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sana Gandhi unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana uba uNashua Gomza. Njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe nxa sedla ipoison kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenizana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even lalaphana kuqala nje uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala. Gandhi ayisokuzala uPF kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoison le ngaphe mapabandle nachiyenele emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyazifela gandi isikhundla ungasikuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyazifela isikhundla noma ungapi uyazifela isikhundla noma kuzana uPF uyazifela isikhundla noma ungapi khangela labantu ukuthi balwisana kanjani khangela abantu beMDC ukuthi balwisana kanjani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjalo uMatemadanda ezenzomsebenzi wakhe abanye bamfisela okubi uMeshal Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani uSindile uMatemadanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje uMatemadanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela bese kuthuka ukuthi mhlawumbe engxenye uMatemadanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa uMatemadanda ezenzela kusho umsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe kuthiwa lingani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church abo awomagaya uzokuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analaka khona hey uzokuthi ubani uripile ubani wenze hayi akuswelakali ukukhuluma gandi kungayisika ukuthi kumbe akulamfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi phephandaba labantu athele izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulomlilo obhebhayo kulontuthu ethunqayo ethangweni lwezana uPF yebo phela akulamuzi ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke lama problem ilonhlupho zayo kodwa lati silenhlupho zethu kodwa silendlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezana uPF
khona kubandla lezana uPF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
yeye ngiyaphinda njalo njengoba usidinga ukuthi kulokudonselana kulani gandi ngithi mina izalo PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathi iparty eyiyo elohulumende obusayo izalo PF ayengeke iswele ihlupho ezikhona enkunhlanganiso zonke ayisozi hlele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akulamuzi ongathunqa intuthu iyo izalo PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokwafikele emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu bangaweleli khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi inengi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship. Belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emidlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands, leSwatini labo okuthiwa babezama ukucilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa ukucilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola inhlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele sibehlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba, bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo yazo bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikhangela ubone, it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lomuntu over age besiyabanjwa yikafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayithi sitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlwangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izifa ikhetha ama-coach okuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, kabakhethe abantu abangela corruption. Khathesi kulomfana wehwange lapha omwanda 17 awamchiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi, osokuhlupha khathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amagoji laba balama academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa amaplayers. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakochi kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba bekuvuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani, njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki, bebanjwa bezama ukucilibezela?
Akula lapho esiyakhona, as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile, akula zazifa la. Akula lapho esiyakhona ikudlala, akula into esiyenzayo elizweni lapho ngaphandle ikitshwe, kufuze ithanyelwe, siqalise kutsha sibili sifake abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu ezaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhanyele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhanwe, like I said lapha, kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxaba ngxoza akulalutho. Izifa le ibolile akulabantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Phephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Martin Mazibisa wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso sekholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolitshi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabo bani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Estudio 7 sanibona, Estudio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba ifuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu, nanti iqembu lakhona selimehlula, selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balaleli abahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7, nangusipanda ngisalwa khonapha eMangwe ezingilaphe eJoburg. Bakithi ngiba lokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni opposition. Siyanazelela kathese i-MDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khona lapho, njengabokhalipani Phukeni, lapho Den Moyo, lapho Thokozani Khuphe, vele yiwo kusungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Thokozani Lomonzora komiti ngamazanu PF studies izinto zezanu lezo avela abasoze abazimbe abasiba bantu ukuthi kumbe i-political party isebenzi zezanu izinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqine kuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele kulamashona, kuleziphathi zamashona kulezamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse zanu phevu esikhundleni, ngoba sifana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nanzathatha umlenze, nanzathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushare umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinazeleleni izanu PF yela amapholisi amali, ayikhona ukuthi amashona wonke ari amapholisi amali, ayikhona ukuthi singata amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani. Amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo. Sikhipheni izanu esikhundleni konke loku kwinto okotabrism vele kwabuya lezanu ngesikhathi bebulala uTongo Gara. Yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise ilokuze i-tribalism, isebenzisa i-tribalist card, isebenzisa ithi i-rule, i-divide and rule izanu. Kumele sikunanzelele lokho. Engakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe labanye bakhe kugrawundi bakhohlwe shemu, vele angeke besirombe. Bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawundi abasoze bathole lutho. Bazahlala nje behawula, abasoze futhi bazuze abantu abangaka, abasoze bayithole yona isiti eyodwa loba ngaphi. Bazaze bezifela nje bezitudi zezami abachiyane lathi thina abantu be-MDC.
Balibonani basakazi be-Studio 7 bahle lonke. Linelisakaza lingazijiye emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plum Tree kulili ma-West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama government ethu ahlanyela into engalunganga, tribalism, ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula, yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Lamanje umntwana mayesizwa okhuluma isiShona lokhuluma isiNdebe abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi izonophobia ihlanyela into engalunganga, tribalism. Xenophobia ihlanyela into engalunganga ebantwini besintu. Sithi kulobuntu akusekho kukhangelana kahle elizweni le-South Africa singabantu abamnyama. iBotswana ye iBotswana ayitshengiseli.
Yey, linjani basakazi baka Studio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle, siyalibonga. Lokho sifaka lapha ama message kodwa sihlala sizwa lokho ukukhuluma abantu wa umuntu oyi-1 akhulume kathathu. Ngelinye lasazi simqambe ngebizo kumbuya besihlobo lani. Hayi, no. Fakana abantu abajene singadlali sizwa abantu aba umuntu oyi-1 kaningi ningi. Kuyabe kusenza ngani Studio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi. Sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZANU PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwe kuyagejwa amathambo egugulwa wonto amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela umthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithole kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhethi umuntu ongalamabhethi uyabe ngumuntu ongazange afundi uzobakhompensetha ngani mna ngakho into okufanele ukuthi akhulume ngayo yikuthi alungise izinto ngendlela asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe ediliza izinduna zakithi uzenzani ezifake entweni yakhe ukhayisa wayemxotshelani wayemxotshelani ubuduna bukakhayisa wayebuthintelani ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena genisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano izano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le eshoneni kugcwele isathane izinto badla igazi labantu manje badla igazi elirongi lamandebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi ithi 40 years besibusa ngochuku kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdlali umkheso lingelimqongo ukuthi kame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelani inkosi yamandebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sifela iqiniso bengabambi amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengaphi induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokhu kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyonduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 eke sikhangele esivela ngapha kwele Melika ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe GSA soluzelo apha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe iqetsha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. Umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanyi ukuthi wenzani. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu othi icebo lokuvala ilizwe lemelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuke wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ekhampeyini etshela amasapoti akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ekhampeyina wathi qiniso qiniso mina vele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekhampeyini ngoba umuntu owayekhampeyina uTrump ngowayesehambitshela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala uzavala. And ngiphinde amazwi akhe wathi is going to shut our country down, is going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngisho ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engizomunye sitho omunye unxa ezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi ukuthi uzaqala hlolisisa umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ngani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica endokulikhwezile walezinsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayacho abantu ukuthi endaweni njengeWisconsin lase Michigan la kuwo Philadelphia lapho uTrump abecampaigna khona kakhulu khulu ehlanganisa abantu ikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo Ohio le lezi zindawo lapho ade kusiba lama rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane eAmerica ukuthi abantu bazibona ngani bona balama rights abo. Omunye angaza gqoye imask, omunye thena akagqoki imask. Yikho khona ukukhweza igciwane. Khona ukuthi kulabantu baka Trump abangama Trump abantu bona kabagqoki imask yibo abantu abaphambanisana. Labanye abantu abahamba emchadweni ikakhulu enyuzini lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchada abantu babenxusa abantu bathe babanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga la mamaski. Kuthiwa phakathi komchado nalowo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo, mina ngiyasonta, ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu, but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church, anzange ngihambe church. Ayisikho ukuthi ngiyesaba, but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angaza kasile ngenxa uthe nxa ngumbule asthma, kumbule chukela, kumbulayo. Abantu okukhweza umkhuhlane ukuthi abantu kuphani, angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu eAmerica they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngasomuntu omdala bahamba ezitolo balugqoka amamaski bangena ezindaweni lasemsebenzini balugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wa fakelwa ithefu wagula usethe khwatshu Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.